Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Divana mthwakazi kwezakusihlwa ngomgqibelo mhlaka 10 kuNtulikazi 2021 igama lami nguNtungameli Nkomo nanzi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 izolo njalo kutholakale abedlula inkulungwane ezimbili 2683 velo mkhuhlane lo.
Ubaba uMkhiwane sifunde okuningi kuye, sifunde ubunono lokuzifaka phansi.
Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. Inhlanganiso ezizimeleyo sezimangalele uhulumende kaMnangagwa ku-United Nations laku-African Union zisithi wephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belo mkhuhlane lo. Lokhu kusho ukuthi abantu ababhubhe ngolwesine langolwesihlanu kuphela bedlula ikhulu 111. Ingcweti kwezempilakahle zithi amanani la akhomba sobala ukuthi umkhuhlane lo uyawumemetheka ngamandla lanxa nje uhulumende eqinise imigoqo yokuwenqabela. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selifike ku-2084 kuthi asebefunyenwe belalo sebeku-65,066 ngokutsho kogatsha lwezempilakahle. Abaphethwe ilumkhuhlane bonke sikhuluma nje bangu-18,961. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela izolo bangu-26,374 kuthi abahlatshwe esibili bona bangu-4,063 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu-875,182 kuthi asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu-588,883. Inhlanganiso ezizimeleyo sezilobele umanyano we-United Nations kanye lowe-African Union zikhonona ngokuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iSouthern African Human Rights Defenders Network, iCommittee to Protect Journalists kanye leRobert F. Kennedy Human Rights. Unobhala kugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uyakulandula ukuthi bephula amalungelo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi izambeka eplazini lakhe eUmguza ngomvulo hatshi eHeroes Acre. umsakazo weZBC uthi isiphathamandla sezanu-PF umnumzana uPeti Mpofu uthe lancanje bebefisa ukuthi uNkiwane abekwe emathuneni amaqhawe eHarare njengoba ephiwe lihlonipho uhulumende uyasihlonipha isinqumo salumdeni umnumzana Nkiwane ubhubhe ngolwesibili eseleminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lantathu 93 wadlala indima enkulu ekulweleni ilizwe ekuzaphu njalo ungomunye wabalweli bempi yenkululeko abathathu ababa ngabakuqala ukungenisa izikhali ngudlu elizweni omunye owalwa impi yenkululeko laye obhubhe kuliviki umnumzana Michael Chakava usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe le inhlonipho njalo ephiwe umholi webutho umnumzana Ezayi Chimonyo yena owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGugurahundi aba mabandla ezombusazwe bathi bakhala kanye lomdeni kaNkiwane nansi isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa
ubaba uNkiwane ngumuntu ophatheke kakhulu ekutholeni inkululeko kwele Southern Africa yonke ubaba uNkiwane akaso qhawe leZimbabwe kuphela liqhawe le Southern Africa yonke ehlanganisa amazwe anjenge South Africa Namibia iZambia leZimbabwe ngoba kulapho esilobufakazi obusegcekeni njalo obugcweleyo ukubana wasebenza kakhulu emazweni lawa lenhlangano iso ezazivelela emazweni lawa ehlanganisa i-ANC iSwapo le-Unity eZambia endabeni yokuthi amazwe lawa ethole inkululeko
ubaba Chimonyo yena lithini ngaye
okusidanisa kakhulu njengebandla njalo engithemba ukuthi yinto efanayo kuma-victims eGugurahundi yikuthi abantu laba esibaziyo ngamagama abaphatheka kuGugurahundi ikakhulu ababeyikhokela abafana loChimoyo abafana loPerensiri laye osewasichiyayo labo bonke ama-generals esiwaziyo asiyasichiyayo aphatheka edabeni loGugurahundi yikuthi isebe siyacatsha emathuneni bebalekela iaccountability
umnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sezaphu sixoxe njalo lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda
ubaba uMkhiwane amadikane uAbraha sifunde okuningi kuye sifunde ubunono lokuzi faka phansi lokungasikhukhumezi ngabe ngabanye ngabe lokhu etshaya uphondo esithi mina qalayo azange vele ekwenze lokho isinto esisithole kuye ukuthi umuntu ufound ezibumbe engasikhukhumezi njalo esebenzela isizwe namhlanje enyama endlobaneni khona sebesazi ukuthi ethi sihlezi eduze leqhaweli njengalo muntu wayengumuntu obumbekileyo olesindi ongalamketha abatshabi osebenzele wonke umuntu eZimbabwe yikho ke sidikalale ngokuthola iqhawele sizwe iqhawele amaqhawe
udaba lukaChimonyo lilubona njani
sibambowa ngaphansi sesithi uChimonyo sepempe isicoco sokuba liqhawele isizwe kanti iqhawele isizwe ngumuntu onjani iqhawele isizwe ngumuntu ophile labantu kahle njalo izenzo zakhe zihambelana lozulu jikelele ngalokho siyamangala sibambowa ngaphansi sesibona iZANU-PF lobaba uMnangagwa sebemupha isicoco uChimonyo isithi liqhawele isizwe yena waphatheka kakhulu ngomzabalazo we-50th Brigade esithi iGugurahundi echola abantu besintwini
umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance Siphinde saxhuma njalo ilunga lezanu PF umnumzana Belief Kaule.
Obabunkiwane umsebenzi abawenzileyo ucacile nje inhlonipho le ukuba liqhawe lesize imfanele nxa kukhangelwa imisebenzi yakhe ayenzileyo. Imisebenzi yakhe ayenzileyo ikhuluma yodwa imisebenzi kababunkiwane. Babunkiwane liqhawe sibili nginanzelela ukuthi kathesi ezintweni zonke esizikhulumayo lezi wabo babunkiwane imisebenzi yonke abayenzileyo imisebenzi eyiyo esifikise khona balapha esikhona. Ngokunjalo babunkiwane uyadeserva ukuba liqhawe lesizwe. Babunkiwane yibo abalweli benkululeko, yibo abasenze sathola lokhu uzibuse lo esilayo namhlanje. Imisebenzi yabo babunkiwane le.
Obe ngumkhokheli webutho umnumzana Chimonyo laye uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kodwa bakhona abakusolayo lokho besithi ubengamelanga ayithole inhlonipho njengomuntu owaphatheka kumbhuqazo weGugurahundi.
Kumfanele ukuthi abe liqhawe lesizwe. Kumfanele kakhulu njengamanye amaqhawe esizwe alele eRoseacre ngemsebenzi abayenzileyo. Ye kuyadanisa ukuthi ekufeni kwababuchimonyo abantu sebesungula njalo ukuthi besigenise indaba yombhuqazo ekufeni kwababuchimonyo. Angazi ukuthi kathi abantu sokutheni kanti ngoba yonke into bakithi sokuthi nanku ukufa sokuvelile. Indaba yombhuqazo layo nansiyana laphana. Angazi ukuthi kathi sindaba yombhuqazo lapha ingena ngapi.
Umnumzana Belief Kaule ngowebandla lezanu PF. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usesole kakhulu udlakela oluqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma esithi abenza ubudlova lobu bazaphathwa kalukhuni ngengalo yomthetho. Uthuso Khumalo usipha loludaba.
Abasekeli bakaZuma bavuka ubhova bavala umgwaqo omkhulu oxhumanisa isabelo sakwaZulu Natal lezinye izabelo N3 izolo ebusuku. Batshisa izimota besithi bafuna umnumzana Zuma akhululwe ejele. UZuma yena owake waba ngumongameli weSouth Africa uqale ukupika kuliviki ngemva kokufunyanwa elecala lokuyisa inkantolo. Abatshengiselayo laba batshisa amaroli athwala impahla lenqwaba ezimota abazivimbe kulumgwaqo besithi udlakela lolu luzoqhubeka nxa uZuma engakhululwanga. Le yinto esolwe kakhulu uRamaphosa kumbiko awethule namhlanje. Uthe lanxa abantu belelungelo lokutshengisela udlame olunje oludiliza umnotho alusoze luvunyelwe. Nango omunye umsekeli kaZuma.
Kuphazamisa impilo zethu ziku risk ngale ndlela ongakazi uzuyibone. Siyacela uhulumeni wethu ngenelele kulesimo. Siyacela bakhulule umsholozi, akaphume umsholozi ahambe aye ekhaya mhlambe nathi sizokwazi ukuthi sikhululeke.
Sokulokwesabela ukuthi udlakela lolu lungafika lase Johannesburg ngemva kwembiko yokuthi abasekeli bakaZuma baqoqa umhlangano eGippstown kusasa. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqakutho Mabhena uthi bakhathazekile.
Siyakhumbula futhi ukuthi kwathi kulensolo yokuthi kungani kusebenza abantu bokuza eSouth Africa ikakhulu ekuchayeleni amaroli kwatshiswa-ke amaroli futhi khathesi sekutshiswa ama-truck. Yinto esisolayo ngoba lokhu kuhlukumeza abasebenzi.
Ukutshengisela lokhu kubikwa sekuqhamuke njalo endaweni ezijeneyo zedolobho le-Eastcourt lapho umnumzana Zuma adonsa khona umnyaka olenyanga ezintathu ejele. Amapholisa athi asebophe abantu abaningi phezu kodlakela lolu oselubangele ukutshabalala kwempahla ezibiza izigidi zamarandi. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi emaNdebeleni sezidlela evalweni phezu kokumemetheka kwe-COVID-19 emakhaya. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Udokotela omkhulu ezansi emaNdebeleni obona ngokuvikelwa kwemikhuhlane, uMnumzana Andrew Felix Muza, utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi igciwane le-coronavirus selimemetheke kuzo zonke iziqinti zezansi emaNdebeleni, kungakhathalekile ukuthi kusemadolobheni kumbe emaphandleni. Abezempilakahle babike ukuthi kuliviki kulesakamuzi esuke kuwa-3 eKwaZulu North esithethwe yilo mkhuhlane, kuthi kumaviki amabili adlulileyo ukhona njalo obulewa ngumkhuhlane we-COVID-19 phansi kwentepe. UMnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFlabusi uthi sebehlalele evalweni ngoba lo mkhuhlane sumemetheka ngamandla esigabeni sabo.
Ezimayini lapha nje more than 50 abantu abatholakale belo mkhuhlane lowo ngelanga elilodwa, okusethusa kakhulu kuba njengoba ivele iningi labantu livele lingakathestwa lingatheswanga, kutho ukuthi umkhuhlane lo usumemethekile lapha kugodlwayo ngendlela esabekayo.
Uthi njalo okubangela kumemetheka kwaleli gciwane yikuthi kunzima kuzakhamizi ukuthi zihlale emakhaya kungele ezinye indlela zokuziphilisa.
So bazibona sebephoxekile ukuba baqhubeke besebenza lanxa bephakathi kobunzima bomkhuhlane lo ngaka.
UMnumzana Dennis Nqube isakhamuzi seNyandeni uthi iningi emaphandleni lokhu lingalandeli iziqondiso zokuvikela lo mkhuhlane.
Ungenonzele emakhaya emashophu ezitolo kuvuliwe, abantu banatha santando, ezimfeni abantu bayabuthana, akula social distancing, akula number, ama-councillors osobhuku bayabiza imihlangano, abantu bayahlala lapha lalapha vela kula ndaba legciwane.
UMnumzana Gabriel Moore oyisakhamuzi seMawane uthi ukubuthana kwezakhamizi ngesinye sezizathu esesidala ukumemetheka kwaleli gciwane.
Babuthene abantu laba kuthiwa kubhaliswa abaphekayo, kuzobhaliswa labaphendukayo empini abangazange bafinyelele ukutrena kuhle.
UMnumzana Edson Mazuku esakhamuzi eGwaqa eGwanda North yena ukhalela ukuhlatshwa ejekiseni ukuze avikele lo mkhuhlane we-COVID-19.
Sinesifiso sokuthi ngabe babuya bezohlaba amajekiseni wona la ukuvikela.
Abantu abedlula amakhulu ayisishiyagalombili 853 baphethwe ngumkhuhlane we-COVID-19 ezansi emaNdebeleni, wona osubulele abangamajumi amane 14. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siya kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, linami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Sithandazile Moyo obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sihlaziya ingxaki ezibhekane labahlali baleli dolobho ngalesi sikhathi se-COVID-19.
Into esingathi silokuhlangana layo nje ngamasuwa emalokishini nje ahlukeneyo lakho khonokho nje ukukhula kwe-crime emawadini, ngikho abantu abalokukhala ngakho ukuthi sicabangele ukuthi njengoba kuyisikhathi se-COVID kunje kungabe kunabanye ingxenye sebalahlekelwa imisebenzi noma sebaphelelwa zindlela zokuthi bazame ukuziphilisa, yikho uhlupho lwe-crime solungathi lufuna ungathi soluyinto engathi iyahlupha lapha emawadini kobulawayo. Njalo nje enye into engathi ikhathaza izakhamizi indaba eyamanzi, ukuhlanzeka nje kwamanzi. Sesitsho nje for example emganwini lapho kuke kwaba ngathi kube lohlupho lwamanzi ahlanzekileyo, isizathu singaziwa okwakhathesi ukuthi amanzi avela angcoliswa yikuyini, kodwa kuke kwaba yindaba eke yahlupha njalo esakhangelela ukuthi ilungisiswe. Enye into nje engathi lohlupho emawadini kobulawayo lapha yikuthi ukuthi ngesikhathi se-COVID leso abantu mabehlezi ezindlini ukudisconnecta kwamanzi indlela zokuziphilisa sezingathi sezizinhlutshwane so ukudisconnecta nje kwamanzi ngoba abantu bekoloda ukhansili izikwelede sezihlalile okwesikhathi eside
abantu bathola yini usizo olufaneleyo kungxaki abalazo kukantili bancedisa njani njengenhlanganiso
thina njengenhlanganiso okukhulu okuqakathekileyo ukuthi simele zona izakhamizi sibe yizwi labo sengikhulumela into ezifana labo advocacy and lobbying sibe yithi esigijima ngazo ukuba bathole usizo olufaneleyo sizimele uhlupho abahlangana lalo in everyday life on a day to day basis njalo sizama ukuthi khona sibambisane kanye le council ngoba inhlupho ayisonto engabhekwa ngumuntu yedwa kufuneka ukuthi abantu babambisane kubonakala ukuthi khona amacebo angaphuma ekulwiseni izinhlupho lezi zakhamizi ezihlangana lazo ungaba yiwapi
inhlanganiso yakho ithi ibhoda bhode edolobheni lakoBulawayo ihlolisisa ukuthi uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela COVID-19 luqhubeka njani kuyini elikufumene
siqale uhambo lwethu ngaseBulawayo Large City Hall saqhubeka sasesisiya erenkini sasesiqinela ngokuya eNkulumane Community Hall abantu bebehlaba sivili bethola usizo lolu abaluthenjisiweyo sithumele nje isixwayiso ku Twitter platform yethu sikhumbuza nje abantu ukuthi ukuphepha kwabo kusezandleni zabo ukuthi nanoma usiyathola usizo ukumele uzikhumbulele lawe ukuthi khona ukubhubha lokhu kubhahile njalo kuyamemetheka ngamandla umuntu kumele azikhanyelele akhumbule ukulandela ama safety guidelines esawanikezwa yiwho observing abo social distancing njalo lokugqoka imask ukwenzela ukuthi lawe muntu uphephise nalo okulandelayo ngemva elayinini uphephise lalo wena omlandelayo sizazoqhubeka siuthumeza lomlayezo kwamanye ama social media platforms ethu ukuthi abantu bahlale belokukhumbula ukuthi babekwazi ukuthi isafety yabo isezandleni zabo
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana sithandazile moyo obona ngokwethulwa kwembiko kwenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami osithandekile Mhlanga yikho lapha eWashington DC
Siyabonga isthandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Dande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomela isigaba sevungu edale lephalamende umnumzana Omega Sibanda ungasitshela ukuthi umumo unjani khona ngapho ku-constituency yakho
izulu line kakhulu abantu bebethakazelele uhlelo lolwefumbuzo okuthiwa yintwasa umumbo wabo wamila wakhula kuhle kodwa wabususika khona phana ukuthi uyevutha izulu lana kakhulu kwagcina-ke bengasavunanga kuhle ngoba wabulawa lizulu kwezinye indawo badobhile nje khona lokho mbisana kodwa iqiniso ukuthi endaweni zabo lowagwelo kule ndlala kakhulu balutshwana badobhileyo umumbo emasimini kodwa nxa sisiya phambili sibona ukuthi sesinanzelele ukuthi umhlabathi wethu uthanda izulu sokuyamele ukuthi sikhulume nawe i-agritex abe basifundise ukuthi nxa kuzaba lezuleli nje kumele kulinywe ngasiphi isikhathi kwenzela ukuthi kube lokuhlanyela kokuphangisa wosime mbidlana ukuhlanyela ukuthi kuhambelane kuhle lezuleli abe lingaba liningi
njengoba ukhetho solusondele likuhambisa njani ikakhulu sikhangele udubo lwe-coronavirus i-COVID-19 leyabuyayo
udisturb into eziningi kakhulu umkhuhlane we-COVID kusigaba sakithi la izimbabwe jikelele into engiyithabela kakhulu ukukhuluma lokho kwenzwa umongameli welizwe babu Mnangagwa ukuthi thina ama MP kumele siphume siyencedisa ukuthi abantu babe kwazi ukuthi iwevu labathi ngesithathu ingozi enganani singabuthana ezifeni lemachurch ngesizama ukuma sibili ngoba yona iCovid singanazelela esimisa entweni zonke ezinene sibisa ama election lawa misiwe lapha nalapha ngakunanzelela sinanzelela ukuthi kunzima kukho konke abantu bayabhubha abantu ngeCovid siyacela njengoba nomongameli welizwe etsho ukuthi bakithi bantu bevumo ake lihlale phansi lingahamba hamba kungafiwa kuzama uba nabantu abalutshwana bangu 30 siyabathanda sibi nabantu abasithileyo isihlobo sethu kodwa nxa kuthiwa abantu abangu 30 kababe ngu less than 30 emachurch asimeni kulamabhora adlala ama-social soccer siyacela ake limeni ngamabhora lawo sizafika isikhathi uhulumende asitshele ukuthi asenzeni so asenzeni so okwakathesi bakithi ningakuboni ukuthi kufiwa njani lokuthi umkhuhlane lusumemethe okunganani ngizafika ukuthi kumele sizameni ukunakekela okhunywa nguhulumende simeni konke sikwenzayo kodwa kakula muntu obanjwa ngamandla but uhulumende uthi asizameni ukuthi sihlatshwe sonke nini
njengommeli wesigaba ngeziphi inhlelo osuzifezile selokhu uqalise ukumela sona leso sigaba
uhlupho esilalo kakhulu evungu ngalaba amasela enkomo inkomo seziphelile kodwa ngithi mina hayi umbuso wamasela osusiya ekugcineni ngoba sesibambane namapholisa ngibonga kakhulu mama umziziwa udispol wethu egweru district kule operation esayenza ekhona manje abantu ngiyabicela ukuthi sincedisane namapholisa ukuthi sibatshele sibanikele ukuthiwa yi-tip off ukuthi amasela enkomo atholakala ngaphi esami isicelo kakhulu ngesokuthi lingesabi amapholisa omthetho akhona nxa sihlala namasela duze kwethu asikhulume nini siwatshele amapholisa ayakwazi ukuthi azababopha njani abahambise njani emthethweni thina singathatha umthetho siwubeke ezandleni zethu othina sithule singakhulumi ngoba inkomo zizabe zilokhu ezitshontshwa izifuyo phela kutshontshwa inkomo kutshontshwa amadonki sokuze kutshontshwa le nkukhu bakithi siyacela ukuthi asincedisaneni lamapholisa abhode endaweni zethu kathesi njengoba nangikhuluma ukulwa sithatha imiphefumulo yabantu ake simenini sithiyane lokuthi ungazweliswa ngumuntu suthatha indlini engamugwazi suthatha ibhemba ubhembe kunabafana abancane sibela bama-15 18 years siyakwazi indawo ezinengenge ngiziqambi ngamabizo ngokwamapholisa abhoda yekelanini bafana ukuyanatha utshwala lokuthi libe lisithi linganatha selisilwa labadala asikuyekele nini sesilahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu wonalo umnyaka wodwa phose enxa esile 4-5 ngokugwazana indawo zinenge ngokugwazwa abantu indawo zinenge ngokubule khona abantu ngikhuluma nje last week nge-Thursday bambulela omunye umuntu wakithi futhi asikufisi lokho khuluma nje futhi omunye ugeciwe khonapha eduzane khonapha edwelwe wakwerot asikuyekele nini ukulwa akusebenzi umthetho ukhona ungezwe ngani umuntu ukwenzela ubuntu obuhlungu ukuphambanisile hamba emapholiseni aseduzane lawo
lo-ke bekungumnumzana Omega Sibanda omela isigaba sevungu edale lephalamende engwebandla lezanu-PF ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
siyabonga Chris sabela ke kamnandi lapho esigcibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 nge-COVID-19 izolo, njalo kutholakale abazinkulungwane phose ezintathu 2683 belo mkhuhlane lo. Lanxa owayengukomanda weZipra umnumzana Abraham Nkiwane ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, imuli yakhe ithi uzancwatshelwa eplazini lakhe eUmguza ngomvulo, hatshi eHeroes Acre. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usexwayise abasekeli bakaZuma ukuthi batshiyane lodlakela abaluqale izolo betshisa izimota. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Montungameli Nkomo, Nkololo Gwana wa Matukanduna.